Awona nama ngikhuluma ngamaphathi ezimnandi ehlupho because emhlabeni zilula amaphathi amabili. Kule phathi yabanothileyo, kule phathi yabayanga. So abanothileyo baphila ngakho khonoko ukuhlephuna abayanga ukuze abasalele khonapho ezikhundleni zenu. So kwenzakala ilizwe yikho khonoko ukuthi abantu sebesebenzisa amabandla njengendlela yokuziphilisa bona. Ungakhangela bonke abantu bafisa ukuthi banothe ngokuba la mabandla abaphila amanqondo babe lezikhunda babe lemali eziningi. So ikwenziwa ngonto abanothileyo. Akula mnyanga ofuma i-political party izizathu.
Mnumzana Ndlovu Edwini, nansi indaba.
Ye, kuyadanisa ukuhlephuka kwamabandla edividana kusiba icucu nje. Kamsonto entsha kodwa singakukhangela yinto esayibona isenzakala ngomnyaka ka-1963 izanu ibhawuzuka iphuma-ke kuzaphu. Sakubona sokuzobuya labosolizi nje sekubuya amaphathi amaningi siba khona bebhazuka. Kathesi siyakubona lakubo MDC kuyatholakala. Kodwa-ke singakukhangela khonokho kuyalimaza amaphathi kugcina kukhipha-ke injongo eyiya lisobelelwe-ke lawo maphathi. Yebo kambe amvumelani-ke nokuthiwa umfoti lapho babundlovu balidamene ukuthi amaphathi wakwabantu abanothileyo. I-political party ibunjwa nge-idiyoloji ethile, ifuna ukuthi seve iphephosi ethile. Kodwa-ke njengoba abantu singabantu benyama-ke kusuka-ke abantu bese bekhalela ubukhulu kakhulu, bakhalela izikhundla kakhulu ukuthi nxa engadliwa esikhundleni sekumele ngiyabhazuke ngiyafomelakhe bandla-ke. Kuyinto-ke engaqondanga emboni ngansimbi kakhulu, iyadiliza-ke injongo yabantu abaningi ngeyabaye bekhangelela okuthile. Kakhulu ngikhuluma-ke ngikhangelela ku-MDC ukuthi abantu bezimbabwe bebekhangelela ukuthi yilo ibandla zabo elizabakhipha ebugqelini obukhona-ke kuzanu PF. Kodwa-ke nxa selibhazukana-ke sebesiba izicucu, abantu basuka badangale.
Ngiphenduke kini babu Ndlovu Alderman, sibona kulamabandla amanenginengi abunjwayo lapha oZim First Party ongarivume balamabandla abo, omaduku labo sebeku-opposition i-NCA silibandla. Nxa likhangela ukubunjwa kwamabandla lawa amanenginengi, likhangela lokudilika kwe-MDC njengezanu PF, lizwa njani?
Yabona, iZANU-PF yibandla ingathi yi-mass movement ilabantu bonke. Into kembiyele entweni yami ya ukuthi emhlabeni kulesandla sokudla lesokudla, kule busuku lemini, kule emva laphambili. So la mabandla akhona emhlabeni vele kula mabandla amabili kuphela, ibandla labantu abancindezelayo labantu abancindezelwayo. Emabandleni wonke bakhona abantu abakhona ngokuncindezela, bakhona abantu abakhona ngokuncindezelwa. So emamhlabeni wonke abantu abancindezelayo yibo abaphumayo, bengaboni ngansi kusuka lozima bafume amabandla ukuze basabe bekhona. Ikakhulu ngingakhangela izisebenzi kathesi eZimbabwe, izisebenzi ziyahlupheka. Kodwa-ke ufind ukuthi azisalandeli ideoloji, kwakhuluma uNdlovu nge-ideoloji. I-ideoloji yezisebenzi e-socialism ayisekho, ngoba ngayikhona ngayizisebenzi zimanyene zalisa abantu abazincindezelayo. So mina ukuthi kula mabandla adilika yafonywa kima kusho lutho, ngoba engikwaziyo ukuthi abantu, izisebenzi, izakhamizi kumele zi-strike against ama-capitalist, full stop.
Mnumzana Edwin, sikhangele okwenzakalayo kurenyuwali. UMangoma loBidi bayalwisana babanga ubukhokheli bebandla. Ilivame ukwethesa uMongameli Mgabe umlando wokuba nguntando kayiphikiswa wokuthanda amandla kakhulu. Litshiyene ngaphi le ZANU-PF, litshiyene ngaphi layo Mgabe?
Ye, okwenzakalayo eZimbabwe silo mnyama kakhulu. Ungakhangela asebengabantu abadala, umbuso abawaziyo abawubonayo umbuso oncindezelo ka-Ian Smith. Lezo kusithi-ke laba-ke abatsha abakuma-40s, 30s, umbuso abawaziyo umbuso omubi weZANU-PF. Yikho-ke nxa abantu befunda, bagcina befunda-ke kuZANU-PF, bafunde ku-Rhodesian Front. Lathi-ke siyi-MDC renewal, kuba khona-ke abantu abakopa kuMgabe, abakopa kuZANU-PF ukwenza izinto.
Baba Ndlovu, sikhangele ukulwisana okukhona kubandla leZANU-PF, lithi ningakho?
Ngithilo mina ukuthi mina ngiwami umbono, iZANU-PF, ngathi mina silelwa elizweleni, abantu bonke babalela ilizwe abaqindezelayo ngathi ama-workers ama-peasants izakhamizi zonke balalelizwe babe lenjongo ethiyeneyo ngesikhathi thilela ilizwe izinjongo zenezo zilokhu zilandelwa yikho kwenza kudabukana amabanda wonke ngebala lezanupief izinjongo zenezo zilokhu zikhona ngoba kulwisana lamabhunu kwakungalwiswayo ukuthi bamhlophe kwakuyi-system of government eyayikhona eyayilizwe and abanye labo babesisho ukuthi uma sekuyimi lami ngizakwenza khona ukuyana
ubaba undlovu akusigqibele uhlelo limi njani elakusasa lamabandla aphikisayo lizafa layikhipha na izanu p f esikhundleni lehlukene kanje
kungadanisa nxa singafika-ke kumnyaka ka-2018-ke kukhetho amabandla kaphikisayo elokhu eyihlukene emaningi kanje kungadanisa kakhulu